siyabonga jonga lo Chris lingabalichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sibiwe Africa Unity Street lapho ikhaya ayisebenzela khona lapho ikhaya aqalisela khona ukusebenzela khona ephakathi so siphonga ukuthana nje silabo umfundisi wamagaya saba lokumsebenzi okuncane ukuthi nje abantu siphonga ukukhuluma bekhumbula ikhaya nomsebenzi ayoyenza.
Abantu babuthene eAfrica Unity Square eHarare namhla bekhumbula umnumzana Itai Dzamara yena owathunjwa ngombimbitho ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezano PF.
Isikhumbuzo segadade labade sikhumbula khona amaqhawe sihambe kuhle kakhulu. Ubuye abantu abaningi kakhulu abavela kwizigaba ezijeneyo oMidlands, onkayi eSouth Africa kobulawayo kubogwanda.
Bebethe gwaqa abantu entabazinduna kukhunjulwa impi yegadade eyaba yimpi yokugcina phakathi kwebutho lenkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Kule viki sisungula ihlandla lendaba eziphathelane lomkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe. Namhla umbuzo omkhulu esiwuphendulayo ngothi kambe ngubani unkosikazi Grace Mugabe? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abedlula amachumi ayisithupha lamhla bahlangene eAfrica Unity Square eHarare lapho bekhumbula umnumzana Itai Dzamara owathunjwa ngombimbitho lonyaka ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bakamongameli Robert Mugabe. Abangene umhlangano lo bathe kumele inhlangothi zonke zomvikela zidinge umnumzana Dzamara kulandelwe isinqumo somthetho ndaba waphezulu owe High Court. Bathe njalo kusobala ukuthi kabazihluphi ngokulandela lesi sinqumo ngoba kungelambiko ethulwa nguhulumende ngesikhathi esifunakalayo eveza isibanga asebefike kuso kulumsebenzi. Umthetho ndaba wawuthe kumele kwethulwe imbiko yokudinga uDzamara kabili ngenyanga. Umnumzana Charles Nyoni omunye wabakade besembuthanweni womthandazo lo njalo osenhlanganisweni Occupy Africa Unity Square utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebezahambisa udaba lolu emthethwandaba waphezulu ukuze babotshwe labo abangadingi uDzamara ngemfanelo.
Namhlanje kule okuyimini prayer run nje okuncane esekwenzileyo e-Africa Unity Square lapho ikhaya ayisebenzela khona lapho ikhaya aqalisela khona ukusebenzela khona ephakathi. So siphonga ukuthana nje silabo umfundisi wamagaya saba lokumsebenzi okuncane ukuthi nje abantu siphonga ukukhuluma bekhumbula ikhaya nomsebenzi ayoyenza.
Yes, ngathi bekulabantu abangaki khona po lapha kade likhona.
Abantu ephakathi kade bekhona abaningi kakhulu kade engakwanisa ukuestimate ukuthi kade bedlula nje inamba efika kuma-60.
Singathi belikhulumani khona ngale bekuyukhuleka kuphela kumbe kukhona okunye elikhulumile.
Into eqakathekile kade siyikhuluma ngeyokukhumbuzana ukuthi omunye wethu kakho phakathi kwethu and kubithi ukuthi sifake ipressure kuhulumende kaRobert Mugabe ukuthi badinge o-Itai basike u-Itai kulapho abamfaka khona.
Ye, siyakhumbula ukuthi lalidingisisa laphana likhuluma lohulumende njalo i-ofisi kamongameli likhuluma ngakhonokho. So kwathini?
Okwakathesi akula lithole sekuphinde wahamba. Okokuthi kathesi okwesithathu amaloya ethu asebuyela futhi kwabezemthethandaba ukuthi bafayile futhi enye i-application yokuthi baforce amapholisa ukuthi amapholisa athengisele egcekeni ukuthi ayamdina umthayi wesini.
Ye, kunoko kwenziwa nini babanyona?
Amaphepha akathethi ngikhuluma nje ayalungiswa ukuthi amaloya bathi bakhangelela ukufayela indaba yakhona ngolwesini.
Ya, ikhona. Ye, eselukudinga kwini kakhulu kunapha?
Esesikudinga kakhulu ngokuthi ikhothi ngokwayo isiphi i-ruling ekuthi ngabe ngilayo ithayi orayithi kulungile kila basiphe isidimbo sakhe singcwale kunokuthi baphunge ukuthula betshengisele ukuthi vele kabalani nakho lokumdinga vele abakuhluphi ngokuthi kakho kabakuhluphi ukuthi kulo munye umuntu oyisizayo wahlalapha eZimbabwe ongekhoyo.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni omele inhlanganiso yezombusazwe i-Occupy Africa Unity Square. Ubekhuluma ecingweni eseHarare. Inhlanganiso le ifuna uMongameli Mugabe asuke esikhundleni ngoba isithi sehlulekile ukubusa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lesikhulumeli sikaMongameli Mugabe. Amakholo abantu abuthene entabazinduna kukhunjulwa impi yeGatade lapho okwalwiwa khona impi yokugcina phakathi kwebutho lenkosi loBhengula labahuquluzi beNotho. Lokhu waqala ukwenziwa lumbuthano eminyakeni emine edluleyo, inani labantu li abaya khona lokhe liqonga minyaka yonke, njalo abakade bekhona lonyaka bebebanengi okwedlula iminyaka yonke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqela umbuthano umnumzana Greta Vodloza Spanda wenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi ukuze sizwe ngalumbuthano wesikhumbuzo sempi yeGatade.
Isikhumbuzo seGatade lapha esikhumbula khona amaqhawe sihambe kuhle kakhulu, ubuye abantu abaningi kakhulu abavela kwizigaba ezijeneyo, oMidlands, onkayi eSouth Africa, koBulawayo, kuboGwanda, bekulabantu abaningi kakhulu.
Ungasitshela ukuthi sekule minyaka emingaki njalo bebebuya okunganani kwiminyaka edluleyo?
Baba, siqale umcimbi lo mbe ngithi isikhumbuzo lesi ngo-2011. Sithe sisiqala ngo-2011, siqale kulabantu abalutshwani kakhulu. Nxa ngingakubalisela ngo-2011, bekulabantu abafika 20 kuphela. Kwathi ngo-2012 njalo futhi kwaba labantu abalutshwani kakhulu abangafikiyo lekhulu. Ngo-2013 kube nabantu nabo abathile abangafikiyo futhi nekhulu, kanti ke lo-2014 futhi kube kunabantu abangaphenduzana nje kwekhulu kuphela. Umcimbi wakhona ngathi mina ubulokhu ukhwela nje kancane, kodwa ke lo nyaka kukhanya ukhwele kakhulu, kukhanya ukhwele kakhulu. Sibilabantu abaningi sebekhanya ukuthi sebekuzwisisa, sebekhanya ukuthi sebekuthakazelela ukukhumbula amaqhawe.
Kuyini kakhulu kade usenziwa?
Kakhulukazi baba, besifundisana, besifundisa abantu ngembali yakibo, sifundisa abantu ngokuzinikela okwenza amaqhawe lana lele laphana awembizo. Kule mcimbi eminenge kade senzakala, kanti ke lezi nhlanganiso ezinenge kade zikhona zithole ithuba lokukhuluma zisenza lesithi ngesilungu i-solidarity messages. Ngathi yiyo into ebimqoka kakhulu ekufundisaneni ukuthi khona kuyini okwenzakala laphayana.
Ngoba nomhlonitshwa kade bekhona.
Baba, ngingathi abantu kade bekhona omhlonitshwa kahle kahle, ngingathi induna uNdiweni nguye kade khona.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngowenhlanganiso ye umhlahlo wesizwe sikamthwakazi obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGweru.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930 12080 lagu 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amalunga ebandla leMTC alichumi lanye abotshwe ngemva komhlangano webandla lelizolo eHarare South ebelokhu evalelwe lamhlanje. Njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa esetheswa icala lokubangela udlakela lokulwisana lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthi amalunga la ebefuna ukwenza umhlangano engelamvumo. Ngeviki edluleyo kube lokulwisana okukhulu endaweni efanayo phakathi kwabasekeli bebandla leMTCT labezanu PF. Ngakwelinye icele leli bandla lithi lenelisile ukwenza imihlangano yalo esigabeni seMashonaland West ekhaya likamongameli Robert Mugabe lanqabe kulokwethuselwa kwabantu. UChris Gande uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi.
Ngempela sonto njengebandla leMTC sivuyele eHarare South ukuthi siyenze ngani yethu. Kodwa kungakaneki ukuthi abalandeli bethu baphelethika khona bahlangana namapholisa esibidela i-TFS. Sikhuluma kunzinzi kulabantu abayidinga bakwesiyeyo. Bakade bedingeleyo-TFS.
Sizwa kuthiwa kodwa kube leminye imihlangano ikakhulu lo kade ukhangelelwe ngabaningi owenziwe ekhaya likamongameli Mugabe eZwimba. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Hayi, inkonzo zwa kuhambe futhi angeke sonke siyazi ukuthi lapho uhlangana khona uMTC kakushelakani umsindo ogcwele emapholiseni ngoba amapholisa avele ngonaasebengelani lezane. So siyazama ngamandla wonke ukuthi singazikadela ngokwenziwa ngamapholisa kodwa sizame ukuthi sikhulumisane lusho.
Manje sekuyahamba njani kuyona le iviki? Ikhona yini eminye imihlangano ekhokhelwa ngumongameli eliyikhangeleleyo?
Ye, ikhona imihlangano eyayikhona esinyelele nje ukuthi amaprovinsi akhona akanzisi ukuthi sebereziwe umongameli kazinemakulanzima kuya ngokuthi yiphi iprovinsi ezaqanisa ukuthi isenzile ukuthi sebereziwe ukuthi
unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Eqale nje engumabhalane okwamukela incingo ehofisini kamongameli uthuthuke waba ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ubukwa ngabanye kube labanye njalo abamsolayo ngokuqansa sekwenzile kwezombusazwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Grace Mugabe uzelwe mhla ka 23 Ntulikazi 1965 eChivu engunkosazana Grace Marosfu kodwa endele ku Stanley Koreraza andubana echata lomongameli Mugabe kulandela imfa. Waye ngumkakhe umuyi unkosikazi Sally Mugabe owabhubha ngomnyaka ka 1992 eHarare. Uqale ukuphuma ezindabeni ngeminyaka yabo 1990 lentathe izindaba sezizwe ngomntana kamongameli Mugabe owayesezelwe kodwa engasuka unkosikazi Sally njengoba ebevelise lomkhuhlane wenso owawusumlalise phansi ngaleso sikhathi. Njalo esekhulile sokusobala ukuba umuzi wabo awusoze ube labantwana. Unkosikazi Grace watshata loMugabe ngomnyaka ka-1996 esethulelwe emphakathini ngemva kwemfa kankosikazi Sally Mugabe. Abanye besithi wayesevele esekhitshelwe amalobolo umuyi engakafi. ngemva kokuchata kulapho okwasokuphuma ke izindaba zokuthi umngameli omutsha uyakuthanda ukuthenga izinto ezidulayo phandle kwelizwe kodwa lapho wakhethwa ke ukungakhulumisani kangako lentatheli izindaba lokuphuma emaphephandabeni edlalela khatshana labezombusazwe njalo esungula ezinye inhlelo eziqondane lokuphathisa uZulu lendawo ezifana lokugcinela intandane kanye lamabhizimusi athile aguqela iGushungo Holdings. Konke lokhu kuguquke ngomnyaka odlulileyo lapho aphongweqa esiza njengesavumzane kwezombusazwe ekhetha ukuba ngumkhokheli wehlangothi lwabesifazane ebadleni leZANU PF. Wafika waba namandla adlulisa amalawulo waqotshisa kuqala owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru emsebenzini kuhulumende lakubandla kanye leziphathamandla ezimbalwa zeZANU PF ezigoqela umnumzana Rugari Gumbo labanye. Ukuzibamba esidukwini kwakhe lokho kusukisela nyakenye lapho aqale ngokunikezwa isixoxo sokuthi segqibele izifundo ze-PhD okulinyathelo eliphakamise inkophe zabaningi bezibuza ukuba ngempela wazenza lezi zifundo na kumbe hatshi sokuthi abaningi becabangela ukuba engaba efuna ukuthi laye abe ngumongameli weZimbabwe ngoba kukhanya ukuthi nguye osebusa. Umnumzane Elijah Mutemeri isakhamuzi seHarare uthi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba ilizwe lithole umkhokheli ke ongumuntu owesifazana kodwa ethi unkosikazi Grace ukhanya engakalungeli ukuba enze lokho
yena ivele economic kazi economy ngicho kawani kala lutho ngeeconomy ama veterans lawo baya complain ukuthi hi umama lo kathi uvela ngapi kasumazi kala ngisho ngekhadi leZANU PF uzasithungamela njani.
Unkosikazi Lawrence Bando weGwanda uthi njengowesifazana usekela umqondo wokuba omama labo bephatheke kwezombusazwe efuna laye ukuba unkosikazi Grace ethuthuke kwezepolitiki kodwa ethi okudanisayo ukuba ubonakala esenza lokhu echaphaza abanye abesifazane.
Akumelanga ukuthi usunduze omunye aqethuka wele khatshana wena ubusumenza isitephisi sakho sokungena. Nxa kulungile ukuthi abesifazana babe sezikhundleni kulomunye phela abamsunduzele phandle khathesi lo bamkhiphe njani bese kuzongena omunye ukungena kwakhona kumele kube le principle kuhleleke ukungena kwabomama ezikhundleni.
Umnumzana Promise Mkhonanzi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization ziso uthi akabona unkosikazi Grace esenelisa ukumanyanisa abantu kakuhle ethi sikhuluma kanje sebemuyise emthethwandaba ngendaba yokuthathela abaphila ngokuthengisa impahla yabo.
Sifuna ukuthi athonisiswe ngendaba zokutshontsha izinto zamavenda esiyazidonate emhlanganweni yakhe yeZANU PF. Tina si, we are very worried ukuthi uGrace abe ngumongameli kumbe abe lesikhundla sokukhokhela ilizwe leZimbabwe. Simkhangele sibona ukuthi kungaba ingozi sibili elizweni. Okokuqala, iZimbabwe isiyo dynasty singathi ngesilungu i-dynasty ukuthi ubukhosi buyatshiyelwana emolininye.
Umnumzana Farai Zapaso qeqesha ngezombusazwe uthi akabona unkosikazi Mugabe encintshisa ephumelela kungelasekelo lukamongameli ethi nxa efuna ukunqoba kuzamele efuqelwe phambili lasesikhundleni umkakhe esaphila. Umkamongameli usolwa njalo ngokujamulela abamhlophe amapulazi ambalwa eZimbabwe lokudilizela abantu izindlu zabo epulazini leManzowo lonyaka. Sikhuluma kanje unkosikazi Grace ngokwakhe kakaphumi egcekeni kudaba lokuba ulesifiso sokuncintisa na kumbe hatshi isihlalo sikamongameli weZANU PF lelizwe kodwa ke abamsekelayo bayamnqoma okwamagama bembiza ngamagama okuthi Dr. Amai Ndlovukazi lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. C sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inhlanganiso ekhuthaza ukungasetshenziswa kwemithi ukuthuthukisa amathuba okunqoba kwabemidlalo emhlabeni jikelele, iWorld Anti-Doping Agency siyethule umbiko ikhuthaza ukuthi abadlali bakwele Russia bangavunyelwa ukuncintisa ngoba igazi labo litholakale lile mithi e-doping. Odume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele Myanmar u-Aung San Suu Kyi uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe linqobile kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lelo olokudinga amalunga edalele ephalamende. Indlala ibikwa idlondlobala ngamandla endaweni esijiyeneyo zelizwe, njalo uzulu uthi sephelelwe izifuyo okugoqela inkomo, imbuzi lamadonki wona angavamanga ukubulawa indlala. Amadama amaningi kaselamanzi okwenza izifuyo zibanjelwe edakeni nxa zizama ukufinyelela amalutshwana akhona. Izigaba ezihlaselwe kakhulu indlala zigoqela eMathebeleland North, iMathebeleland South, iMidlands, iMaswingo leManicaland. Abanye bathi izibaya zilakho ukuvalwa nxa izulu lingasananga ngokuphangisa kwaba lamanzi lamadlelo. Asizweni ingxoxo esiyenze lesakhamuzi seDombodema unkosikazi Mavis Spanda.
Umuma eDombodema awukho right, mubi kakhulu, ikakhulu ezifiweni. Izifuyo azisele lapho ezilakha khona amanzi. Amadamu ethu athile wonke, and inkomo ziyasela phakathi zabo ukuthi zidinge amanzi okunatha. And the waves nezibholane zethu zonke zifile, aziphumi manzi. Isibholane esiyi-1 esiphumayo sivukelwa ngo-2 ebusuku. So akula vele lapho ithola khona amanzi. Na abathola amanzi bathola kudamu lokusibantu, but amanzi akhona angcolile. Akikho right ukuthi umuntu ungana. So kunokuqala uwabise, uqala ungakanathi.
Sezicuba yini inkomo lezinye izifuyo njengesikuzwayo kwezinye indawo zelizwe?
Ziyacuba kakhulu baba, ngoba lo nyaka vele izulu belingekho. Uyalanje amanzi kade khona bemalutshwane. So kathesi vele inkomo ziyacuwa and ziya ezingeve ziyafa egangeni. Abaningi bathola zifile egangeni sebekuthisa.
Indlala ebantwini yona imi njani?
Indlala ikhona baba, indlala enkulu si, ngoba abaningi vele abavunanga lutho emasimini. Emasimini kwatsha, azange zathola lutho, kwakuthile emasimini. Abantu nje kathe sebenceza ngidona le khona ukuthi abantu bahamba emgwaqweni, bengasenza emgwaqweni amaviki amabili sebephuma kungena abanye, sesiphila kakhonoko. Kodwa impilo nasinzima ngoba indlala ikhona, siyile ebantwini.
Akula yini inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla njengokuvama ukwenzakala ngesikhathi sendlala?
Akula, i-food for work yiyo ekhona, la ma-organization amanye akula. Kudala ahamba i-OSAP le vision, kudala zahamba. So abantu basehamba-ke beyokhalaza-ke ku-food for work ukuthi khona kayincedisa abantu.
Unkosikazi Mavis Spanda isakamuzi seDombodema. Kwezempilakahle namhlanje, uhulumende sekhuthazwe ukwethula izimiso ezizalawula ukusetshenziswa kwemithi yesintu kanye leminye ezihlahla evela ikakhulu kwele China, i-herbal medicine, yona ethengiswa iloba ngubani. Kubika uNotando Spanda.
Ukuthengiswa kwemithi yesintu kanye lezihlahla ezithile ekwelapheni imikhuhlane sokuvamile eZimbabwe kulandela ukuqonga kwendleko yokuhlawulela ukwelatshwa ezibhedlela, ikakhulu kuningi labantu elingasebenziyo elingela ama-medical aid, osokulethe imbuzo kuZulu ukuthi imithi le ilungele umzimba na. Ukusetshenziswa kwemithi le sekuvamile kuleli, iningi labantu selisenza ibhizimisi ngayo, liyithengisa ivela emazweni anjengezansi ye-Afrika kanye le-China. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni, okuqakathekileyo yikuthi uhulumende yabeke imigoqo ezalawula ukusetshenziswa kwayo.
Imithi le yesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state, lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza, ayila izinto eziningi ezingabangela ama side effects.
Umongikazi unkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi lenxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi esetshenziswa esibhedlela iyahlolwa ukuthi isebenza njani emaphatshini, esibindini kanye lakuzinso.
Imithi leyi esibhedlela imithi yabihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani esibindini, isebenza njani ezinsweni, okuyikho okuqakathekileyo ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yipoison emzimbeni, abantu bagcine sebethwala nzima.
Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo uthi iyasebenza ngoba ayidali inhlupho eziningi eziphathelane lokungenzakala nxa uyinatha, ezivame ukuba khona kwimithi etholakala ezibhedlela lasemavinkilini athengisa imithi amafamasi.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for i-health. Jubana vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinatho ntolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi unkosikazi Melody Nkala uthi uyakhuthaza ukusetshenziswa kwemithi lezihlahla ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezijiyeneyo. Endulo abantu babevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs ale ndawo sibili ezimpilweni zethu ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kwangani akusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi lekudala isakhamuzi unkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle izihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okancer, kugcine kubagulisa.
Abakhona abafunga bagomele ngayo limithi ukuthi iyasebenza okwamagama, kodwa abanye ngabathi kubhada abantu ngodaka emehlweni ngoba ayihlolwa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo, iqembu le-Chicken Inn selikhokela kungalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-Chicken Inn babe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu le-Wawa okuyimpumela ebachiyebele miklomelo engamashumi amahlanu lane ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lesikhombisa kuzinga lesibili kule qembu le-FC Platinum lona elile miklomelo engamashumi amahlanu lambili ngemva kokuba lijayele Harare City nge-2-0. Iqembu le-Dynamos lona likuzinga lesithathu njalo lile miklomelo engamashumi amane lathoba mune mbili ngemva kokuba ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu le-Capes United. Kusenjalo iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala kundawo yethoba munomunye kungalani imiklomelo ngemva kokunqoba iqembu le-Buffalo Zizolo enkundleni e-Paper Fields. Lanxa inqobile ibhosu abadlali babo badlalise amathuba amaningi, isiphathamandla saleli qembu uCosmas Zulu uthi abadlali bakhe kumele balungisise lokhu emidlalweni yabo elandelayo.
We missed chances.
Sikhuthe amathuba amaningi emdlalweni elandelayo, kufuze sisebenzise amathuba esiwatholayo ngoba nxa singasawasebenzisanga kuyasifaka enkingeni.
Ngaphansi kwengalane iqembu le-Cholocho lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuleague ngokunqoba iqembu le-Wange 1-0 Wange Stadium. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu babuthene e-Africa Unity Square eHarare namhlanje bekhulekela umnumzana Itayi Tsamara yena othunjwe ngombimbitho. Bebethe gwaqa abantu entabazinduna kukhunjulwa impi yegadade. Njalo abaningi emaphandleni bakhala ngokufelwa izifuyo ngendlala. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.